Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mtswaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 26 kuNhlangula 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zekuseni namuhla sokuqhamuke ukukhonona lokufuthelana phezu komthetho omutsha othi abagcine imali yakwamanye amazwe emabhanga abagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo laba amankampani kabasavunyelwa ukuthatha leyo mali ingeyakwamanye amazwe. Ukwehla kwesisindo sedola lemelika emkambo wensitha nxa liqathaniswa lele Zimbabwe sokudale imibuzo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokuqhamuke ukukhonona lokufuthelana phezu komthetho owethulwe libhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe izolo okuthi abagcine imali yakwamanye amazwe emabhanga abagoqela abenhlanganiso ezizimele zodwa laba amankampani kabasavunyelwa ukuthatha leyo mali ingeyakwamanye amazwe. Umthetho lo uthi imali le kumele bayisebenzise kuphela injalo phandle kwelizwe. Kodwa leli bhanga lithi nxa befuna ukuyisebenzisa eZimbabwe kumele bayintshintshe imali ebhanga lapho abayigcine khona ibe ngeyeZimbabwe. Lokhu kutsho ukuthi inhlanganiso kumbe amankampani abebhadala izisebenzi ngedola lemelika sokumele azihlawule ngemali yeZimbabwe okuyinto esolwa ngabanye. Kodwa ibhanga leReserve Bank lithi abantu nje abagcine imali yakwamanye amazwe emabhanga kabasoze baphathwe yilumthetho. Lithi njalo abamukela imali abayithunyelwa ngabangane kumbe izihlobo ezikwamanye amazwe bazaqhubeka beyithola injalo. Sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Eqinisweni iZimbabwe dollar kayikho iZimbabwe dollar esiyaziyo ukuthi le ungayibona ukuthi hayi nansi iZimbabwe dollar. Iluhlaza kumbe ibomvu kumbe ilithanga. Ngoba nongayikhomba ngomuntu athi nansi iZimbabwe dollar kayikho. Kodwa bese kuthiwa yiyo yodwa imali esingasetshenziswa. Mina kangiboni kuyinto elungileyo le. Kukhona okubi okwenzakalayo lapha. Njalo nxa singananzelela kakhulu, kuthiwe siyavunyelwa ukuthi thina sibe le sigodle le imali yangaphandle sila ungaba lipula, ungaba yile yasewenela iRand kumbe kube ngeBritani iPound kumbe kube ngeAmerican dollar siyavunyelwa ukuba la kodwa kasivunyelwa ukuthi lapha kumabhizinisi nxa uthengisa amatamatisi kangivunyelwa mina ukuthi ngithenge ngale imali engilayo. Kuthiwa kasihambe siyeyitshintsha kwizindawandawana zalapho okutshintshwa khona imali sithole imali yaseZimbabwe yona le kuthiwa izimdola engekho sikhumbuzane khona lapho kayikho. Akunanto kuthiwa izimdola ekhona manje singayibamba sithi nasi izimdola kodwa kuthiwa siyotshintsha. Okay, sivumelane sihambe siyotshintsha-ke khona lokho esikutshintshayo sikuphatha bathi yizimdola. Izimdola lakhona lona leli uyavunyelwa yini na wena ukuthi uvakatshe uye eNamibia ufike ulitshintshe eNamibia? INamibia yalamukela yini? Impendulo yokuthi cha. Ungaye eBrithani uhambe nakhona lokho bona bathi iZimbabwe dollar ungakutshintsha yini eBrithani? Impendulo ithi cha. Kungabe yimali bani enyanywa ngenye izizwe? Njalo ngicela ukuthi sinanzelele lokhu okukhulu kakhulu ukuthi kuthiwe kasiyotshintsha imali zethu zangaphandle endaweni zokutshintsha imali ekhona ngithi kodwa kasivunyelwa ukuthi nxa ngabe ufuna imali yangaphandle kumbe lipula lidola lipound Australian dollar awungeke uyithenge kuzindawondawana imikoto yabona leyi lapho osivunyelwa ukuthi siyetshintsha khona. Ungahambise yakho eyangaphandle kodwa kawungeke uyethenge eyangaphandle endaweni efanayo. Kwenzakalani lapho? Kuthiwa kasihambe eReserve Bank. Ubani okhontrola iReserve Bank? Yibo bona laba ababusayo. Ngakho lo ngumcabango liqhinga labo guluva.
iguqule ibe imali yeZimbabwe. Ngiphe umzekeliso, bakhona abenhlanganiso ezizimeleyo abalama nostro accounts njalo bebehlawula izisebenzi zabo ngedola leMelika. Kodwa kathesi sokuthiwa kumele bazihlawule ngemali yeZimbabwe. Uthini ngalokho?
Ngibona ngathi lokho kusebenzela bona nje. Ngoba nxa singathi thina singabantu labantu abasebenzisa kumba basekela kumba ngathi ngesinye ilungu phecelezi abasponsa wona zona lezo nhlanganiso sizathumela imali zangaphandle ukuze siyonikeza abantu labana kumba ikholo labo kumbe ukubaxhasa kwethu kuzafanele siqale sidlule kubo labo ababusayo sibanikeze imali yangaphandle bona basebedlulisela phambili lokho asebekubiza ngeZimbabwean dollar. Kanti bona indaba kufanele kube yibo vodwa abanemvumo yokwamukela imali yangaphandle, abanye abantu bengavunyelwa.
Umnumzana Gary Twala Jackson yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Zimbabwe, the voice of America.
Ukwehla kwesisindo sedola leMelika nxa liqathaniswa lemali yeZimbabwe emkambo wensitha sokuthiye abanye belemibuzo egoqela othi lokhu kungaba kubangelwa ikumiswa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngohulumende na. Idola leMelika beselithengwa ngamabhondi amane kuphela kobulawayo izolo lanxa eHarare belilokhu lithengwa ngamadola edlula alitshumi. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo mela iSoutherton eHarare edalele ePhalamende. Umnumzana Peter Moyo olilunga leMDC waqala ngokumbuza ukuthi kungabe sokusiba lobubelo na kwezomnotho welizwe.
Abantu sebezihambela khona ngale okulama supermarket amakhulu. Yikho ama supermarket amakhulu la akusela into ethengekayo. Xa usiyathenga wena iColgate nge $30 kanti okunyeke okuhlokho yabusuka kuthenga ngani uyabona. So into ehluphileyo lapha yikuthi khona uminister kazange akalandela umthetho ukuthi khona into le kufuze iqale ingene kuParliament engaka ungakabi ngumthetho. So asazi ukuthi khona khonapha yena ukuhambise njani ngabantu labanofuthi uyaphonga ukuvuka ecabanga ukuthi ilanga liyaphuma livele ezulwini lisiya ngaphi angazi.
Manje ubona ngani kuzaphetha njani mnumzane kakhulu nxa sikhangela inyanga ezilutshwane ezilandela?
Abantu angikhole ukuthi khona bangaba lokho behlela into zingamanga kuhle lanxa uligwala. Xa umuntu angakungenisa kwendawo akufake ekhoneni uyadinga indlela ezokuphuma ngazo. So akusoze kuyeza khona abantu bangaphonga ukubanjwa uchapa babe lokho bethule. Lokho akulali nepolitics ngoba umuntu wonke uyaduzeka, umuntu wonke uyahlupheka. So angiboni ukuthi khona singaba lokho sihlezi sihlangele singayi zange sibatshengise ukuthi khona into eliyenzileyo akuyenzwa khonokho ebantwini. Ngabe ukuyenza abakuyenzayo kumbe bafuna ukubulala abantu ngababulale ngoba kuyafanana lokufa. Kathesi abantwana bayahamba esikolo sibethenga lama US dollar thina ukuyenzela ukuthi khona ngithole lami ukuthi khona umntwana ahambise esikolo into ezingathi zisegaqa. Kathesi sithi lama visits ngama weekend uyavizitha ubambini.
Manje awubona ukuthi abantu bayesaba ukuthi batshengisele ngenxa yalokhu abakubonayo amapholisa esegqoka impahla ezesabisayo lokunye kunjalo?
Abantu abangayesaba yibo bonabo abalutshwane abavele besesaba. Thina sesisuke ekhatshana ngakho lokhu and sesikujwayele. Nalabo abatshaya abantu nxa bona belezitolo zabo ngabatshaya abantu nxa bengenazitolo zabo ngababuye sibambane sengizele uhulumende ukuthi kona into ayenzileyo kayisikho. Akulandaba nokuthi ngubani ngoba le into ibamba sonke, ayibambe umuntu weMDC kuphela, kayibambe umuntu onjani, sonke kuyasibamba lokho. Akula muntu ozasaba ukuthi kuthiwa khona kuyesaba indlala ukuthi khona njengoba indlala singenile endlini supho ukukhangela nje ugoqa izandla. Akuyenzi khonokho. Abantwana bayafa ngendlala, bayahlitheka ukuthi kathi sabadala njani. So ubugwala lobuyana vela busebenzi nxa sufa kwekhweni njengakhonokho. So umuntu wonke nxa sithi khona isikhathi sizakwane sokuthi siyenzise ukuyenzayo kufuze basijoyine sibili siyenze sonke sengisele ukuthi khona into leyi isibe basuhambe kuchapa.
Kanti kungakusenzakalani njengoba sasizwe ukuthi ibandla leMDC lizathatha amanyathelo ngemva kwemhlangano weCongress, iCongress yedlule kodwa sibone ukwenzakalayo, kungakwenzakalani?
Ayebo kambe lokho kulaba ngakukhuluma abaphambili kwethu, but into engiyaziyo ukuthi khona kuyakuyarongwa kuhle kuhle, akubhoki ukugijinywa ukuthi uphoki ukuvuka. Kanti siyabona ukuthi baphoki ukuhumana besikhona iMDC ifuna ukuyenza istrike, iMDC ukuyenzela sinku kungasikho khonoko. Ukhona okuningi okuya kusenzwa, angithi uyabona nje ukhona sibili okuya kuhlala phansi abadala bebone ukuthi khona ungahamba njani. Kodwa ke khonoko umuntu ongakutshela kuhle kuhle ngumnumzana onarevumo lokhela ongu-spokesperson wethu angakutshela akutshengise ukuthi khona indlela esizayihamba yileyi.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli weSouthaton edalile ephalamende njalo ulilunga le-MDC ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulo wesilisa wakobulawayo ozibopheleyo wafa kuthange ngemva kokwaziswa ngumkakhe obephila ngokuthengisa umzimba ukuthi kasamfuni ngoba esethandana lomunye ake wamthengisela ucansi. Iphephandaba leHerald lona lithi umphathisikhwama ogatsha olubona ngokulungiswa kwemigwaqo olwezinara umnumzana Simon Taranikwe ubotshiwe phezu kwamacala enkohlakalo aweteswayo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Liyavuka basakazi abahle labalaleli. Hayi thina siyavuka bakithi. Ah, owamumbono bakithi. Hey, hayi hayi hayi. Yendaba yemali le alapha sebesivulele shuwa sesifile manxavele ekhaya kulanjwa onke umakhelwane obise kumbe ligwadla kufuze semukele loba kuyini bakithi manje sesivalelwa leyo mali athi yiwe adinga athi yancedisa amadola lamarand sizaphila njani bakithi abanye abantu basemakhaya bala ma 100 rand abawachiyelwa ngabantwana uzasuka ekhaya siyayitshintsha ngapi imali naleyo uzahamba ngane siyajitsha even ingaba yi 200 ibus iyaba yi 100 ukuhamba lokubuya i 100 liyana esiyajintshe sevelale uyabe selahla imali yakhe enganani bakithi indaba lingayitshongo nje ukuthi hayi sinika amalanga lisebenzise imali zenu ziphele bese li kuyese kutshintshwa imali okokuthi nje kuvuka kuthiwa vuka nakusasa sekunjalo ha laphana lisibulele shiwa lisibulele kakhulu ngoba vela even loba kade kungakhulunywa imali vela kayikhitshwa elizweni ilizwe libhalansiswa ikhonoko nxa ishota imali kuphinde kukhitshwe inye manje izashota njani kuyahle kube wesi into okufuze liyifake imithetho. Fakana ma price, one fakani price yechuke empuphu eyamafutha kube yi price vela eyazakalayo. Liyakhuluma ezinye izinto ezinye kuyakhulunywa kuphonga kuphela njengemathebheleland hayi ibulewe shiwa ngoba abantwana bonke family zonke seSouth Africa leBotswana hayi yimi lamageza hayi ngenlensolo sibili.
Msakazi siyakuzwa mpela hayi yakhuluma mpela kodwa ukuze izinto zilunge kumele sibuyele kwamphana kulethi idola lenilane elikhulu mpela lama 50 cent lama 5 cent ethu akudala ikuthi izinto zize zihambe kahle. Mina ke ngibona ngaleyo ndlela ukuthi masingabuyela kwamphana edoleni lethu le ndiyalikhulu into zizahamba kahle impela sesingalungisa ke lama RTGS hayi lokhana haya singeke sikubale njengama asibuyeleni ngoba imali lezi yazi sesekhona namanje abantu basazigcinile so thina kasibuyeleni khona phaya njengelizwe lasemaputu elile mali yayo engaphumeli phandle izathi mayivuka ithole ethu ilokhu ivele isebenza ngiyabonga msakazi ukungena ehlelweni ukhuluma lo mdluli
Salibonani. Eh linjani kona ngapha? Khuluma labo la miza khuluma lani ngelinilanga.
Ah, bona siyabuyezwa mpela izikhulumi zeZimbabwe kumbe wabanikazi belizwe kodwa sifuna ukwazi kumbe sifuna ukuzwisisa kahle ukuthi leyo mali esikwazi ukunqabela ezinye imali eza kwamanye amazwe ukuthi zingasebenza. Yona yiluphi ibhondi arawati wathi naleyo TGS leyo noma ngeyinye kumbe lidola lendana original eleZimbabwe asisawazi phela ngoba kuhlala kungena ngena imali ezingapheliyo la eZimbabwe so asazi
salibonani Studio 7 hayi mina igama lami nguThulani into efuna ukuyibuza nansi lapha kade waye singabantu abadala into engiyishoyo lapha ukuthi uhulumente njengoba esevuke etshintsha imali same day indlela bani kusho ukuthi thina sisenza nje abantwana becreshi phela abantu abadala ezingangathi ngade asicabanga hhayi sixolele shem thina siyaqhubekela phambili lokho esisebenzisa imali esiyifuna esiyibonti iyasiphathisa lo mthuli incube lo mfowethu lo naye ngathi kasacabanga sewadla mgani umunye lalo ndoda lo so hhayi nalaba amasela la atshontshayo lawa hhayi abaqhubeke bazabona ukuthi ungcono besivalele sonke o besibulale besale bona
khuluma ngisegwanda bona uStudio 7 umsakazo welizwe luma kanje ngithanda ukukhuluma ngendaba ezihluphayo elizweni laseZimbabwe one ukuhlupha komkhono lokuhlupha kwemali lokusetshenziswa kwazo kule ndaba yethiyazwa emarangi yamadiamond noma sekutheni akulamuntu okhuluma ngaso akulamuntu okwazi ukuthi imali zangkhona ziyanga akulamuntu okwazi ukuthi imali zangkhona zisebenza njani yizo imali ezitshontshwa ngamaminista imali engena e-Bed Bridge iyangaphi imali eningi imali engena border Botswana imali engena border Zambia imali engena border Mozambique imali engena border Malawi kule mithelo yezimota kule mithelo yemigwaqo imali yonke le iya kanti kwaze kwaye kwaba lamasela amakhulu angaka elizweni abantu bebhekile kutheni
labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakombiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amabutho akwele Saudi Arabia ebambene la kwele Yemen athi abophe umholi weqembu labalobecatsha abe ISIS kwele Yemen. Umtshutshisi owaphenya udaba lobudlelwano obaba khona phakathi kukamongameli weMelika umnumzana Donald Trump lohulumende wakwele Russia ngesikhathi sokhetho olwedluleyo. Umnumzana Robert Mueller usevumile ukuya kupha ubufakazi ngodaba lolu phambi kwedalele Congress. Kuhlandla lendaba ezihamba phambili kwele Melika namhla sikhangela udaba lukamongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump yena othi usemise kancane uhlelo lwakhe lokungenela abantu bokuza abangela maphepha ezindlini zabo bebotshwa ukuze babuyiselwe emazweni abo. uTrump uthi usazama ukukhulumisana lamalunga ePhalamende badinge isisombululo. UMongameli Trump udume kakhulu ngokuqinisa isandla kwabokuza esithi kumele babuyele emazweni abo. Bakhona njalo baningi abadabuka eZimbabwe abangela maphepha abalakho ukuxotshwa eMelika alubana uTrump ethe waqhubeka ngohlelo lwakhe. Sixhume isizalwane seZimbabwe sihlala eTexas khonapho eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Okokuqala ngise-Texas lapha mina okuyi-state esingcelelane le-Mexico. Ake ngithi phezu kwalokho ngingomunye wabasebenzi abalapha e-Texas engilokufika emadolobheni ase-border kanye-kanye le-Mexico. Ngikhuluma nge-El Paso, Olobok, ngihlala ngikhona ngale. Right, angibona angathi kwenze ukuthi babuye bame lapha ngendaba yokuthi babuyisele abantu emuva. Kungoba okokuqala, iTexas yayivele iMexico, yahluthunwa kuMexico. Ngakho abantu bangaphansi kunxaphe lapha eTexas bangakubo. Ungananzelela futhi, iTexas njenge-state yona, abantu abaningi kakhulu lapha ngabantu baseMexico. Ngakho nxa bengathi bona balombono wokuthi bafuna ukubuyiselela abantu abangelalungelo lokuba lapha, abaningi bakhona okungabaseMexico, ngibona ngathi akulunganga ngoba abantu laba balemuli ngapha, baphinde babe lemuli ngale kweborder lapho hlala khona. Balesiso sokusebenzisana. Ngakho angiboni ukuthi vele umcabango wabo lo ubuzaba umcabango olungileyo.
Umongameli Trump uthi umise uhlelo lokuxotsha abakwamanye amazwe abangela maphepha laba ngoba sadinga ukukhulumisana labedale le-Congress bavumelane ekutheni bangaluphatha njani lolu daba. Ubona bekuthola yini lokho kuvumelana?
Okokuqala, singakhuluma ngesivumelana, kasizibuze vele ukuthi indaba kanibona sebekhangele kakhulu abantu abeza ngaphandle. Kungabe yibo yini abathelela udubo olukhona lapha e-America? Ngaba ludubo lwemali, kungaba yi-Trump, kungaba yini nje into ezamazanga ukuthi i-America kungabe ithelelwa ngabantu bangaphandle na? Okwesibili, angiboni ukuthi bazavumelana ngoba bayaphikisana. Ekuphikisaneni kwabo ubona oTrump bafuna ukuthola amavoti nje kuphela lesikhathi sokhetho singakhohlwa, njengoba sixoxa kanje isikhathi sokhetho manje. Ngakho zonke zizama yonke imizamo yokuthi kube yizo ezibonakala ngathi yibo abangabusa ilizwe, ababonakala ngathi yibo abangasilethela i-America engcono. Ngakho bazaphikisana lana bele mbono nje engelani lokuthi ilizwe libe ngcono. Ngakho vele ngibona ngathi uTrump njengoba evele ekhulumile la kuqala ukuze angene embusweni, wayevele ekhuluma ngena ngokuthi ufuna ukuba le focus kuma-illegal immigrants. Labana aphikisana labo bazathi hayi lokho vele kabo siko kuthelela inhlupho lezesilazo. At the end of the day kuze nje yokuyathola isikhundla.
Udaba lwe-immigration lolu ubonalo siba ludaba olusegudwini yini kukhetho lolu? Abantu bevotela yiloba ngubani abamvotelayo, kusiya ngokuthi yena uthini ngodaba lolu?
Ngibona kuyindaba esegudwini ngoba ekuqaleni vele ukuzakhethwe yilo udaba lufaka phambili.
Umnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Siziqhubeke ezekuseni ngokukhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations ezadlalwa namuhla. Iqembu leZimbabwe Warriors lizanqikilana lele Uganda emdlalweni omkhulu okhangelelwe ngabaningi, kuthi ele Nigeria libhuqane lele Ghana. Ele Egypt lona lizadibana lele DRC.
Namaskar, Asnandava, Abang. angarde asnandava aya zasilani
ngaba livuka njani kumagumbi omane womhlaba siyalubonga uxhaso lwenu kuFacebook umgcini nyoni uthi wena kasisela themba kuhulumende thamisa zama okokwenza ndoda sikathele ngokuba ukhuluma but iaction dololo kulobani ke laphana kulo sisemhlabeni mtakathixo bayana uthi wena twala aba busani mabana uthona kunzima ekhaya madoda ubanike olandelayo gift emnkosi uthi wena morning madoda kunzima la eZimbabwe bafuna sisebenzise iphi imali kungela lutho la utapiwa dube mthembo uthi wena livuka kanjani ohulumende bethu balenkani ubhayana uyaphinda laphana uthi wena siyathumela kodwa alidlali ama-voice SMS ethu kazi salidlelani. Hayi bhayana, thumela njalo ngiyathembisa ngizawudinga umbiko wakho ngiwudlale kusasa ikuthi suke ibe minengi kodwa siyathembisa. Lawrence Thabo Ndlovu uthi wena morning Mr. Nkomo, amadoda ezanu alanhliziyo kuzima lokhu abantu badlelwa imali zabo ngalindlela kuzoba lozamo dube uthwene nje kulunge noma kuku ngwenya uthwene ekhaya kunzima shiwa manje sophephela phi. DJ Malinga ugqiba izindaba zekuseni uthi yena solale kuseni. Yebo, sensiyalala mna sensiyaphumula linake sokuyisikhathi sokuvuka liyephanda ukuziqiba izindaba sikhangele bezihamba phambili. Sokuqhamuke ukhonona lokufuthelana phezu komthetho omutsha othi abagcine imali yakwamanye amazwe emabhanga abagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo laba amankampani kabasavunyelwa ukuthatha leyo mali ingeya kwamanye amazwe. Ukwehla kwesisindo sedola leMelika emkambweni sitha lanxa liqathaniswa ledola leZimbabwe sokudale imibuzo. Ayike kwanele likhumbule zikhona izakusihlwa ngo-half past seven. Ntamba maphela lami gasi dibaneni ekusasa ngo-half past six kweze kuseni olivalelisayo mntungamili Nkomo litshone kuhle.